eNdebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 25 kuNhlolanja 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ayikuboni mina i-African Union izama ukubuya kathesi ukuthi umgabe kabuyele esikhundleni lokho nephuze. That will never happen. Umgabe should just accept that.
Umnumzana Robert Mugabe uqhubeka ekhala ngokugenqulwa kwakhe embusweni esithi kumele uhulumende wakhe ebuyiselwe esihlalweni. Kodwa incwadi zithi inkomo ingazala umuntu.
Ma ungayanga vota uyabe ungatshengisanga ama rights akho lento oyisolayo ongayithandiyo elizweni eyenziwa nguhulumende obusayo.
Ibandla lezaphu lenze umhlangano eKezi namhla lakhuthaza abangakabhaliseli ukuvota kukhetho oluzayo ukuthi bayebhalisa ukuze kususwe iZANU-PF embusweni. Kwezemidlalo silempumela yomdlalo weZimbabwe National Army Charities Shield obuphakathi kweHighlanders leDynamos. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umnumzana Robert Mugabe uqhubeka ekhonona ngokugenqulwa kombuso wakhe njalo esithi uhulumende wakhe kumele buyiselwe embusweni. Iphephandaba le The Standard liviga ukuthi uMugabe utshele abantu abaze edilini lokuzalwa kwakhe endlini yakhe ngeviki edluleyo ukuthi uthukuthele kakhulu ngokuhluthunelwa intambo zombuso libutho. Uthe njalo akusela mbuso okhululekileyo eZimbabwe ngoba abantu bebulawa njalo behlukuluzwa libutho. Ukhonone njalo ngokuthi uhulumende semthathele izimota kanye lezisebenzi zakhe. Umgabe uveze njalo ukuthi umongameli Mnangagwa ucele ukuhlangana laye kulandela ukukhonona kwakhe ngokususwa embusweni. Kusiphathamandla somanyano we-African Union ngeviki edlule. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kusobala ukuthi uMugabe lokhe efuna ukubuyela embusweni. Nanku eseze wacela i-African Union ukuthi ingenele kudaba lweZimbabwe uhulumende wakhe abuyiselwe esikhundleni. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele uthi ngeke kwenzeke lokhu.
Wonke umuntu kumele bekhangelele ukuthi uMugabe kathabanga ngokuphuma embusweni ngoba karizayinanga ngentambo yakhe wakhithwa ngamasotha esebenzisana loMnangagwa sebesithi yena sehlale kakhulu. So ngethemba lapha khona vele uzondile ngoba yena ngendlela ayekuhlele ngayo wayeexpekta ukuthi uzahamba kwi-Congress efike ekhethe lowo afuna ukuthi ethathe yena nxa engasekho. So it's expected ukuthi ebezondile ngoba wanjengomuntu owayeseqothe loMnangagwa kuzani ukuthi engathathi ilizwe leli. You never accept ukuthi uMnangagwa umuntu ayemqo
uthi ibutho labambana labantu be-MDC ekumkhipheni embusweni uthi kwakungela abantu be-ZANU-PF abangena ezitaladeni betshengisela. Ungathini ngamazwi akhe la?
I don't think ukuthi uMugabe uyakuvuma ukuthi kulabantu abezanu ababengasamfuni ngenxa yokuthi abantu bezanu babengakazi since 1980 abantu bezanu babengakazi bemtshele uMugabe iqiniso. Babesithi bayamthanda not because babemthanda, abanye babemesaba kodwa abanye babemtshela kwenza ukuthi bemtshele lokhu afuna ukukwenza ngoba bafuna ama-opportunities. Ama-politicians amaningi ngama-opportunist bakutshela lokhu afuna ukukwenza ngoba bafuna izikhundla, bafuna amathenda, bafuna ukusebenzisa ibizo lakho ukuthi bentsho imali bethola amaloni emabhenki. So kakunanzeleli ukuthi iningi labantu elalisithi liyamsekela lalingamsekeli, lalisithi liyamsekela ngoba kukhona ababekuyizuza ebandleni elibusayo. So ngaleyo ndlela ucabanga ukuthi abantu abamakhe ezitribini ngabantu be-NDC kendaba engazibuzi ukuthi kathi abantu bezanu indaba bengayenzanga i-counter march bamacha besithi bayamfuna nxa ukuthi babekhona abamfunayo.
Uthi njalo uMugabe ilizwe lisezandleni ezimbi kakhulu lise ezandleni zebutho akusela nkululeko eZimbabwe lokwesingathi democracy abantu bayabulawa bayahlukuluzwa bayahlutshwa yebo kunjalo
abantu bebulawa ngesikhathi umgaba esembusweni abantu bebuswa ngamasotha ngesikhathi umgaba esembusweni eZimbabwe bengena nkululeko ngesikhathi esembusweni so ambona ukuthi ubona ngani kule nto ejintileyo uthethe ukhitshwe omunye umuntu ezanu kwafakwa omunye umuntu ezanu amasotha lawo ayemgcinile embusweni from 1980 amtshela ukuthi engaphumi embusweni edliwe ngo-2008 yibo asebegcine umnankagwa so engabona ngani kumbe yena sekule nto etshintshile ngoba yena uphumile
i-African Union ngokufisa kukamgabe ubona ingenela yini imncedisa ukuthi abuyele embusweni athathe njalo intambo zombuso abe ngumongameli
sesibonile ukuthi umnankagwa sehambile i-African Union waya-adressa amazwe amaningi omhlaba amsekele umnankagwa bayamu-accepta sebemelele ukuthi enze i-election e-free and fair and umnankagwa nxa engayenza i-election ele-semblance yokuba free lokuba fair uzadlula ama-standards those law standards zikamgaba ezazikhona ukuthi abantu babechaywa abantu babebulawa ngesikhathi sama-elections so angikuboni mina i-African Union izama ukubuya kathesi futhi umgaba kabuyele esikhundleni lokho nephume that will never happen umgaba should just accept that
umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ibandla lezaphu lenze umhlangano emavinkilini eHomestead eKhezi namuhla lakhuthaza abantu abangakabhaliseli ukuvota ukuthi bayebhalisa ngobunengi ukuze benelise ukuvota kukhetho oluzayo kukhitshwe ibandla lezanu PF embusweni. Kuviga uAnastasia Ndlovu.
Umgcini sihlalo wezaphu eMathebeleland South umnumzana Matthew Sibanda ukhuthaze izakhamizi zeHomestead ukuthi zibhalisele ukuvota ngobunengi njalo zikhuthaze izihlobo abantwana kanye labangane abakwamanye amazwe ukuthi labo bazebhalisela uhlelo lolu lungakavalwa.
Ma ungayangavota uyabungatshengisanga ama-rights akho lento oyisolayo ongayithandiyo elizweni eyenziwa nguhulumente obusayo.
Esinye isakhamuzi esingene lumhlangano umnumzana Similo Nyathi uthe njengesigaba esahlaselwa igugurahundi abanye abantu kabasoze benelise ukubhalisa ngoba bengela zithupha ikakhulu labo abaphathwa yilo mbhuqazwe. Wengeze njalo wathi inengi liphandle kwelizwe.
There are some people abahlala kuma remote areas laba bantu ba uthothi baba affected some years back so behluleka ukuthi bathathe isivini ama birth certificate because uthole ukuthi umuntu kathi la useze labantwana bangikhona bala ma birth certificate.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Simangele Dube uthe lanxa yena sewabhalisa baningi abaziyo abehluleke ukubhalisa ngenxa yokungabi lezithupha.
Ukuswela izithupha lokuswela ama-birth certificates ukuthi baregister izinhluphakalazo abanye izintandane abala bazali bokubamela.
Umhlangano wezaphu lo ungenwe ngabantu abambalwa njalo uyingxenye yemihlangano yaleli bandla eyokukhankasela ukhetho oluza kwenziwa maduze nje. Uhlelo lokubhalisa abantu abazavota obeluqhutshwa yikhomishini yokhetho iZimbabwe Electoral Commission lapho ebijonga khona uZulu ezigabeni zonke zelizwe lufike emaphethelweni kumaviki amabili edluleyo. Kodwa abangakabhalisi bayenelisa ukuyabhalisa emahofisini alikhomishin atholakala kuzo zonke izabelo zelizwe lanxa nje abaningi bekhala ngomango. Ngimele iStudio 7 iseHomestead ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Singeneke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Benana masiva we
senziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola
senziwe manje
kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu sokuzonke lamhla sixoxa ngokugcotjwa kwenkosi yamandebele lapha ke sikhuluma ngo Prince Bulelani lobhengula Khumalo oza kugcotjwa nje sokusela insukwana ukuthi kwenzakale lokhu ihlelweni lamhlanje silo mnumzana Efidlela Ncube yena oyisikhulumeli sendlu yamakhosi. Baba Ncube linjani?
Siyaphila Nkosi.
Akusitshela ukuthi amalungiselelo okuthi kugcotshwe inkosi sokume njani namhlanje?
Konke sokume ngomumo. Inkosi iyagcotshelwa enkundleni yeBaptist Stadium emzini wamakhosi koBulawayo. Abavela ngaphandle basendleleni bayeza. Lizakhumbula ukuthi kuyabe kulamakhosi avela ngaphandle abasuka emakhaya labo sebeme ngomumo ukuthi beze, abedolodeni same ngomumo ukuthi beze. Yonke into isendleleni ngokuba le kulomehluko kazigcobi kazibeki kubekwa yisizwe.
Nxa sesikhangele isizwe kuthiwa ke kule nkomo esezimane zafakwa emphakathini kolapho ezizadliwa khona ngale zinenganganani njalo lokunye ukudla kume njani?
Zise ukudla kuqondile konke kume ngomumo. Iy'nkomo zihlangena zivela ezakhamizini, akulankomo ethengiweyo. Ngeza abantu zivele ebantwini zivele emakhaya ngokuhlukahlukana, zivele enkayi, zivele etholotho, zivele eBybridge, zivele eZombe, zivele eThazane, zivele eSilobela, zivele eGogwe. Lapho kulabantu bakithi khona yizo lezo ziyabe zisiwa ngalolo suku kulowo mhlangano wabantu okugcoba inkosi yabo.
Ye, mase sikhangela-ke izethekeli elibona ukuthi ziyabe zikhona zivela ngaphi?
Izethekeli zizabe zivela emagumbini amanomhlaba. Kulabantu bakithi asebakhile emelika babekhona sebefikile vele, abavela e-Europe, e-Germany, e-Britain, e-France, ngaphingathi ngaphansi kwe-Europe abakithi sebefikile nje, ngikhuluma bevela khona. Bakhona futhi abakithi abavele e-Asia, kanti-ke kukhona abavela ngaphandle abazabe bezivakashele, abavela eBotswana, abavela eZambia, abavela eSouth Africa, abavele eSwazini. Ngokuhlukahlukana kwabo bazabe bekhona lapho. Ukuthi iwaphi amakhosi azabe khona siza kwethula ngendlela efaneleyo. Akufanelanga ngikwethule nje emsakazweni namhlanje, kuyafanele sikwethule ngendlela yakhona.
Ye, mase sikhangele-ke inkosi yamandebele abantu bayimelele sibili kakhulu. So nxa sibuyile-ke abantu kumele bayihloniphe njalo njani njalo bayigcine njani?
Inkosi isisebenzi sabantu, kazange ukuzokondliwa, uzobuthi isizwe, uzohlanganisa isizwe, uzokwenza ukuthi isizwe sindawonye, kungakhathalekile ukuthi uyiphi political party umuntu. Asebenzele abanye abakwenye political party, basebenzele abanye bomhlobo othize lolimi oluthize phakathi kwesizwe sikamchakazi. Ngokunjalo inkosi izokuba yisigijimi lesithunywa sabantu, uzosebenza labantu. Uzathi ngemva kokugcotshwa abe sephuma aye emakhaya, aye enkayi, aye eSilobela, aye ngaphingaphi ngokuhlukana kwendawo zakithi, esiyavumelana labantu iprogram ukuthi kuyini inkosi efanele ikwenze, ikwenzela abantu besebenza ndawonye. Akazanga kuzobasebenzela, uzoba yisithunywa esebenza kunye labo ukuthi kwenziwe wona lowo msebenzi. Inkosi ukugcinwa akunabunzima ekugcineni kwenkosi, ngumntanethu, ngumntana kamthakazi, uyahlala kunye labantu khona lapha esizweni sakithi.
Ye, singathi-ke uzadlelana njani labanye laba osokuthiwa bazigcobile lapha? Sikhuluma ngoRafael Khumalo mnumzana, lo mnumzana Peter Zudekalanga Khumalo.
Uzadlelana labo ngendlela vele azadlelana labo bonke abantu abafaneleyo. Angithi sizwe yisho esikhethayo, yena iyagcotshwa yisizwe, uyagcotshwa umthakazi. Kodwa uPeter Zudekalanga Khumalo ayisiyo sitha sakhe. Ustanley Rafael Khumalo asiyo sitha sakhe. Noma ngobani abanye abangazigcoba kusiya phambili, asiso sitha senkosi uBulelani nxa isigotshiwe. Isitha senkosi uBulelani yibuyanga, yindlala, yikungafundi kwabantu, yikufa kolimi lamasiko, yikho azabe kukhangele. Uyabe ngazi namuntu uzabe ezobutha kunye nabo oStanley Rafael Khumalo naboPeter Zudekalanga Khumalo, labo bonke abantu kuyabe kuhlanganiswa wonke umuntu kalasitha uzosebenza labo bonke abantu behlangane bengumphakathi.
Baba Ncube, siyadumisa kakhulu, silifisela ukuthi lenze konke kuphumelele.
Siyabonga kakhulu Nkosi.
Singathelela kusasa ba.
Okay, bye bye.
Lo ngumnumzana Efidlela Ncube ophethe umsebenzi wokubona ngokugcotshwa kwenkosi oyiso isikhulumeli zalabo abalungisela umcimbilo. Ngilethemba lokuthi sihlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Ngolivalise moyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uKeeps Dube ilale.
Kangele zinyezi siya wagcina masiko kangele amanyama baya wagcina masiko owasenziwe manje.
Siyabonga Gibbs ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu unsuku zonke. Singeneke kuhlelo lwabasakhulayo lo Big Mike.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Gobe. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lo mnumzana Nhlanhla Moyo ongumunye wabasakhulayo okhangelele ukungena ngukhetho kulumnyaka ozabe ncintisa esigabeni seBulawayo Central. Moyo, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Hayi, ngiyaphila ntuna baba, njani na?
Hayi, la ngiphilile mnumzana, ngiphilile. So awungitshele ke mnumzana, sengibalile okunengi ngawe ebulenjini bokuzilibazisa i-internet, and ngibale ukuthi wena uke waba ngumongameli welizwe wabasakhulayo ngesikhiwa sithi junior president. Awungitshele ngamafishane ngalokho, nxa umuntu esesithi ungumongameli wabasakhulayo welizwe, kahle kahle yini umsebenzi wakhe?
Nxa ungumongameli wabantu abatsha elizweni, ukhangelele kakhulu ukuthi ube umela amalungelo abantu abatsha at national level, esingathi thina i-advocacy on child rights and issues affecting abantu abatsha. Into esingakhangelela ukuthi ngesikhathi sami sasikhangele kakhulu endaweni zokufunda lezi education, lama-child marriages akadingana asehluphile kakhulu elizweni lethu.
Right, but besides ukuba ngumongameli wabatsha, uke wakhokhela inhlanganiso ezijeneyo ezikhangelela ukuthuthukisa abontanga emphakathini kweleZimbabwe, isiluleko yi-ACT Leadership Foundation. Awungitshele ngamafishane ngalokho baba.
I-ACT Leadership Foundation ngathi ngesilungu sithi is a human capital development company esebenza ikhangele kakhulu abantu abatsha ukudevelop ama-skills ukuthi nxa sebesithi sebengena endaweni ezinjengasemsebenzini kulesikhathi esiningi ezokuthi uyathola ukuthi abantu abatsha i-conduct abafika bese beyenza lento eziningi ezokuthi nxa ukhangele umuntu uyabuphuma esikolo awuzange wafundiswa ngokuthi i-work environment yona ihandlwa njani. Ngicela uzuthole umuntu engasasebenzi kuhle, but abantu bangakwanisa ukuthi bafundiswe khona ukuthi bangaziphatha njani nxa sebengena emsebenzini. Lalaba abangekho emsebenzini njengabantu abantu abatsha abaqalisa amabhizimusi, ukuthi ibhizimusi lona liqaliswa njani, ulihenja njani, ukuthi i-financing yakho yonke, lokuthi ama-customers asetshenzwa njani, lokuthi lokuformalize nje i-business. Abantu abatsha kungani information le ayikho ku-education curriculum, so into esesizenza sizidingela. So sayiqalisa i-ACT Leadership Foundation ukuthi sikwanise ukufundisa abantu lamankampani asakhulayo ukuthi akwanise ukuthi azikhulise.
Right, awungitsheleke mnumzane Moyo, ngomunye wabontanga okhangelela ukungena kukhetho kulumnyaka. Kulumnyaka sikhangelela ukubona abontanga abaningi, izibonelo nguwe, kulo nkosazana Fatsai Mahere kanye lo nkosazana Bembayisho Mshaburi. Kuyini okwenza ukuthi nina njengabasakhulayo libe lezifiso zokungena kukhetho?
Ngiyabonga. Ithi ngiqale ngokuthi ukukhula kwethu thina sikhule sisizwa kuphela ukuthi iZimbabwe lakwakulilizwe elihle. IZimbabwe izinto zazime kande zizinhle, uzuzwe labadala besithi hayi thina ngabe kuya ngathi ngabe siyabuyita lapha kade sikhona. Kuze kube lanamuhla asikakuboni konke lokhu abadala abakhuluma ngakho. Njalo uzathola ukuthi abantu abatsha khathesi thina we constitute the majority of the population, kodwa ungakhangela endaweni zokubusa lezi ndaweni ze-leadership akula representation yabantu abatsha. So ama-leaders akhona lawo aprotect awabo ama-interest of their particular demographic, asakhangeleli abantu abatsha. Ikuzathola abantu abatsha yithi sesigcwele ezitradini esitshona asigijimisana laborobaye be-council sizama ukuthi sinjani sithole ukuphila. Kukanti-ke kungaba labantu abatsha ezikhundleni lezi ezepolitiki la ku-leadership, siyakhona ukuthi sizwisisane njalo sibe account yebutu wa generation kwanise lathi ukuthi sinjani sithi hayi manini sithathe ibaton that is ijimelalo sikwanise ukuthi sithuthukise ngoba i context izinto sezijintshile akusafani la uqala we now live in a global village
hayi ndanta ngibona ngani isikhathi iso sesiphelile mnumzane balaleli sesifikele emaphethulweni kohlelo lwethu lwaba sakhulayo kodwa mthwakazo omuhle masibane ngevekezayo lapho ngizabe ngiqhubekela phambili ngengxoxo le ngixoxa lo mnumzana Nhlanhlamoyo ongumunye wabasakhulayo okhangelele ukungena kukhetho kulumnyaka kwanele kwalamhlanje mthwakazo omuhle olibalisayo ngumike wobe silale
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
lami ngiyabonga kakhulu ngiyamukela labalaleli bethu abasilaleliwe namhlanje kusihlwa
usiphatheleni namhlanje
Namhlanje bemfuna sikhangele indaba yokukhuleka le kuyindaba eqhakathekileyo ngenxa yokuthi akula enye indlela umuntu angakhulumisana layo noNkulunkulu ngaphandle komkhuleko kodwa kule mkhuleko ehlukeneyo ezabala uTimothy okuqala kuyincwadi kaPaul ekhuluma noTimothy kuchapter ka2 uthi yena uverse ka1 ngakho ke kuqala kukho konke ngilaya ukuba ukunxusa lokukhuleka lokucela lokubonga kwenzelwe abantu bonke lapha mbona ngani uPaul ekhuluma lapha wakubeka kwabegcekene ukuthi lumkhuleko ngathi kumbe ukuthandaza lokukhuleka lokhu kumele kwenzelwe abantu bonke ungaya kuverse yes 2 ukhuluma lokuthi amakhosi lazo zonke izikhulu ukuze sihlale kuhle langokuthula sikhonze uNkulunkulu sibe lokuhlonipha kukho konke abantu abaningi bathola bembuza lombuzo ukuthi kanti vele khona ukukhuleka lokuthandaza kuyini ngizaqalisa ngokuqala othwa ukunxusa ukunxusa kumele ukuthi nxa umuntu ekhuleka ekhulekela abanye abantu ngesikhathi esiningi nxa sikhangela leli bala lapho elavela khona ngikhuluma ngomuntu omele kumbe sathi umuntu oba ngumlamu langunzi omela abanye uNkulunkulu usibizela khonoko ukuba thina nxa singamaKristu awumelanga sicabange ukuzithandazela thina sodwa kuphela kodwa silomlando okuthandazela ilizwe lethu silomlando okuthandazela izigaba zethu silomlando okuthandazela abanye abantu isikhathi esiningi thina njengabantu siyabe sicabanga ukwethu ukuthi anamhle njena ngila kudla kumele nithandaze kumbe abantu abami ndinga ischool fees kumele nithandaze kodwa uNkulunkulu usibizela ubizo oluphezulu kwakho lokho kulubizo lokuthi sithandazele abanye abantu okwesibili laphana uPaul ukhulume ngokuthi ukukhuleka abantu bayamangala bethu akathi ukuhlukana ngaphi ukukhuleka lokunxusela ukukhuleka kutho ukuthi umuntu uyabe sethandazela olunye ulutho abefuna ukuthi uNkulunkulu alufeze njalo ngifuna ukugcizelela ukuthi uNkulunkulu kaphenduli umthandazo kumbe umkhuleko ongaphandle kwelizwi lakhe ngakho ungeke wathandazela into uNkulunkulu angavumelani layo kulomunye umuntu wayekuze sithi kambe singathandaza ukuthi usathane asindiswe kumbe usathane ayekele ukuba ngusathane into enjalo ijenge vele yenzakala ngoba kuphela izinto likaNkulunkulu ngakho uthandaza izinto ezisezweni likaNkulunkulu kuletha lumcujo ukuthi kumele-ke kuqakatheke ukuthi umuntu abe ngumuntu olizwisisayo ilizwi likaNkulunkulu abe ngumuntu olijayileyo ukwenzela ukuthi nxa laphana usuthandaza uthandaza ukhumbuza uNkulunkulu ilizwi lakhe ukuthi izithembiso zakhe ziphini ngawe ngelizwe lakho kumbe ngesigaba sakho ikakhulu singakhangela laphana ukuthi uNkulunkulu uthini ngathi ngaletha umzekeliso wokuthi nxa umuntu egula umbuzo oba khona ukuthi kambe uNkulunkulu yabe efuna ukuthi ngisile yini kumbe uNkulunkulu ungifundisa izinto eziningi ngokuthi ngigule so kumele ukhangele ilizwi likaNkulunkulu ukuthi kanti vele lona lithini ngemkhuhlane lithini uJesu wayesenzani nxa efica umuntu ogulayo wayesidayi lomkhuhlane ngokuthi uNkulunkulu ukufundisa olunye ulutho wayefika ethandazela lowo muntu asile sikhangele labafundi bakaJesu ukuthi nxa babehlangana hlangana lo muntu olemkhuhlane nqabe hlangana lo muntu oyihlukulezekile emzimbeni babe senzani ngakho konke lokhu kutholile izinto kaNkulunkulu okunye okukhona okuqhakathekileyo lapho uPaul ukhuluma ngokucela la ngokubonga ukuba kuyindlela yokuthandaza njalo ikakhulu abantu abaningi nqabe thole ulutho kuNkulunkulu balutshwana abaya kuye besiyabonga siyakhumbula lapha uNkulunkulu uJesu azasilise abalesilephero abalitshumi ukuthi uyedwa kuphela waphenduka wazobonga uJesu wasesithi ngenxa yokuthi ubuye wazobonga sengikwenza uhluphelele kuzo zonke izinto ngakho umthandazo wokubonga uyaphelelisa izinto eziningi
kuyigqibe mfundisi
Apo siyabonga baba, uNkulunkulu sesithandazela abalaleli bethu namhlanje abahlukuluzeke emzimbeni, abane bakhathazekile engqondweni kule zinto ezibahluphayo. Kuba baba sesicela ke namhlanje kuba ubenzele umusa wakho, uhlanganelane lezidingo zabo. Ngakho siyabonga njalo namhlanje kuba wena inkosi esizwayo nxa sithandaza, namhlanje sizwile njalo usuphendule umthandazo wethu ngegama lika Jesu. Amen.
Kube njalo mfundisi, sibe sonke kuhlelo lunye. Ngeviki ezayo
sibongile kakhulu mfowethu sithandazela labalaleli bethu inkosi babusise iphendule imithandazo yabo yonke
lolove kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leDynamos yilo eliphakamise inkezo yeZimbabwe National Army Charity Shield namuhla ngemva kokunqoba ele Highlanders nge-2-1. Abahlohlele iDimbare ngokuza naiDemera loTawanda Macheka. Ezikamakepula zona zihlohlelwe nguAdrian Sila. Madodana asewisile bathi ithemba lami ngongena lalo endumisweni silitshayela wonke amakholwa ke lingoma lamhlanje njengoba kulilanga lesonto hayi ke singakehlukani mthwakazi omuhle sikhangele ebezihamba phambili kumnumzana Robert Mugabe uthi uhulumende wakhe kumele ebuyiselwe embusweni ilibutho kodwa incwethi kwezombusazwe zithi Inkomo ingazala umuntu. Ibandla lezaphu likhuthaza uZulu ukuthi abhalise ngobunengi akuze avote kukhitshwe ibandla lezanu PF embusweni. iDynamos inqobe iHighlanders ngethuka 1 yaphakamisa inkezo yeZNA Charities Shield. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Stay tuned.